Abadlali bomdlalo wenguqu sebathatha umhlala phansi bahlangana enkundleni eluveve esedolobheni lakobulawayo ensukwini ezidlulileyo lapho kudibane khona iqembu ebelibunjwa ngabadlali abaphuma edolobheni lakobulawayo kanye lelinye ebelibunjwa ngabadlali abakade bevela esikolweni iHarare. Inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe yebiqoqela umdlalo njengendlela yokukhuthaza ukuba abadlali sebathatha umhlala phansi bemanyani ukuze benelise ukuba bephathisane lapho nxa sebethe babhekana lenkinga abahlangana lazo empilweni. Wayengumdlali weqembu lesizwe wadlalela njalo amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, amaZulu kanye leDynamos. URonald Kitiza Sibanda utshele intatheli zindaba ekupheleni komdlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba bephathise ekulolongeni abadlali abasakhulayo ukuze babe ngabadlali abalohlonzi.
Ngithabile kakhulu ngoba sibonene la bantu abagcina kudala oGilbert boni lokhu ebefithi njani. Ha, siyabathatha sibafake kuma-national teams structures bencedise ama-coaches ethu njengoba singahlohla. Eqinisweni ngakutshela into eyenzakeleyo ngiphuma lapho enkundleni uzamangala. Ngithe ngiphuma ngabona abafana abadlala ama-juniors kabiya bangigijimela bathi coach sifundile. So kutshengisela ukuthi kule nto engiyenzileyo abayifundileyo. I hope lami ngathola isikhathi lami njengomuntu webharomele ngembavakatshela abafana bebepractice bancedincise lapho engincedisa khona. Yasincedisa abantwana ngoba ngabethu ekuqineni sincedisile izwe lethu lathi nxa singaba lebhora elingcono phambilini.
Umongameli wenhlanganiso yeFASA uDesmond Maringwa ukhuthaze iinkokheli zamaqembu baziqhatshe abadlali asebathatha umhlala phansi esithi minengi imisebenzi abangayenza engasiyo yokuqoqesha. Abanye abadlali abaphatheke kulo mdlalo oqhutshwe ngempela viki edluleyo ngababalisa uThiri Wavili Sithole, uDominic Sithole, uPhilip Jambaya, uGolding Dube, uDaisy Kapenya, uBruce Chuma, uJoel Luphahla, uHebert Dick, uGift Lunga Senior, uSiza Dube, uSiza Khoza, uChipo Thotso, uEfrem Mazarura, uPhilip Sithole, uJustice Majavi, uBrighton Tuwaya, uGilbert Mushanga Jeke, uAshley Rambane Pasi kanye loDavid Sengu. Kukhangelelwa ukuba ekuqaleni komnyaka ozayo iqembu lakobulawayo kube yilo elizavakatshela esikolweni iHarare. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.